engingakutsho dube ngendaba leyo itsho yengozi le yaleyo eyenzakeleyo enjalo uku-athakana kwalaba bantu amboni ukuthi kuphathelene lento ekhulunywe ngumongameli kodwa engikubonayo ukuthi abantu vele baya bethatha amathuba okuthi kwesinye isikhathi bengazi okunye ukukhulunywa bese bengenela bevele belama-agendas abo belokuzondana kwabo belokufuna ukudilizana ngomona nje befuna ukudilizana bese besenza umumona lo khona njengakhathesi kodwa engakutsho yukuthi umongameli akhulume ngakho kuza kwenziwa ukulandelela labo ababesenza izinto zokuganga ngesikhathi senzana sibili kuzayenziwa njalo kuzayenziwa ngendlela eqondileyo akusoze kuhambe kwenziwa ngabanye abantu besiya seklama schools labanye abantu abalwa labo ngendlela ezigqashiseyo hatshi kuzalandelwa sibili indlela yokuthi ubani wayerepresenta ubani wayesenza so amadokotela hayi njani kubonakala umsebenzi ukuthi ababesenza umsebenzi oyiwo oqondileyo labamsebenzi ongcolileyo ikhona imisebenzi emingcolileyo kade isenziwa ngabanye abantu belenhlelo zabo zokuganga
kodwa loba kunjalo kade abantu abalelungelo yini ukuthi bancedise labo abalimeleyo lababothweyo
okuhle yukuthi abantu bancediswe ngendlela eqondileyo njengokuthi abantu bengathi sebelimele kuthalele esibhedlela kumbe kwendaweni zokwelatshelwa hayi khona abantu ababemelele ukuthi bebenethanda labana ama-human rights bebhala amanga betshelana amanga labana abale-human rights ama-commissioners akhona lana ayilingile kuqala abantu bagqekeza baqeda bathe sebegqekezile baqeda sebeqasha ukuthi sebesiba khona ekuqaliseni kungani babengekho ekuqaliseni ababekhona ekuqaliseni beze befike ekucineni.